uBulawayo sephiwe amabhizi arakids angu-110 akhangelelwe ukuthi azabhalisa abantu abafika 444,000. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wokwazisa inhlanganiso ezizimele zodwa koBulawayo lamhlanje. Ekhuluma esemahofisini eZEC, uDistrict Elections Officer, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, uthi uhlelo lokubhalisa abafuna ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo luza kwenziwa ngamahlandla amane koBulawayo. Amahlandla lawo azakhangela indawo eziphithizelayo eziqentini zakoBulawayo. UNkosikazi Khuphe ugcizelele wathi uhlelo lolu lokubhalisa lukhangelele ukufinyelela abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane lamatshumi amane lane, 444,000 koBulawayo kuphela, endaweni zokubhalisa ezilikhulu lasikhombisa, 107.
Bakhona nje umuntu eyenzelela ukuthi ngithola isiza esizophethe. When you put the date, the actual date is tracked up on the ground. Then we are going together and educate people. Usually, we now are taking the books in the process of taking a workshop again. Even this time, we are going to have a workshop.
Ekuzelela ukuthi uhlelo lokubhaliswa luzaqhutshwa kanjani, uProvincial Elections Officer uMnumzana Innocent Nube uthi uhlelo lolu lwenzela ukuthi kutholakale uluhlu lwamabizo abantu abazavota ngo-2018 olungelabantu abafayo njengalolu oludala, njalo ibizo lomuntu munye ngamunye lizavela endaweni eyodwa yokuvotela.
Izolo simrejistileyana kodwa-ke ibizo lakhe lizavuselwa umbuso uwathi wani umbuso ngokuhlala khona koBulawayo.
Uhulumende weZimbabwe uqale uhlelo lokupha abantu izithupha kunye nengwalo zokuzalwa phambili kokuba baqale ukubhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubhalisa ukuvota sebelezithupha. Lokhu kuvezwe nguProvincial Registrar uNkosikazi Jane Peters emhlanganweni lowo. Abantu ilizwe lonke jikelele bamatasatasa bezama ukuthatha ingwalo eziqondileyo zokuzalwa kumbe izithupha, kodwa laba abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa bathi lolu hlelo lukahulumende soluzenza engani abantu bebesehluleka ukuthatha amaphepha aqondileyo ngenxa yemali, khona okwehlula abantu kulubandlululo kanye lezindingo eziningi ezifunwa yihofisi yokuthatha amaphepha. IZEC ikhuthaze inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zisebenze kabanzi ekumemethekiseni ilizwi lokubhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Mazuku.